Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tsanono Kawande. Lingali buka njani Zulukandaba. Kolamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 ngwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho lwegogwekabuyuni linethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Kesenzeni kubana ke isapoteki yaphakama njalo abantu banethemba khangelela ukubana sifuse from khonapho siya phambili phakamise-ke uzulu.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ibandla le-Citizens Coalition for Change selihlala lingelikhala lingatshaywanga.
Udlakela lolu lokhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphelela ukhetho. Kube kusenziwa kukhankaswa kudinga amavoti bekungakhulunywa ngodlakela.
Abesigaba sebulilima lapho okuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections ngeviki ezayo bathi ibandla le-ZANU-PF libathwalise amagabha avuzayo phambilini kwalolu khetho.
Njalo futhi into engiyesaba kakhulu yikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacathayo eMpandeni wayengoyelunga leleli ele-MDC Alliance, kusase-MDC Alliance wacatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho legogwekabuyuni lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Spencer Chuma webandla le-ZANU-PF uthole amavoti adlula inkulungwane ezilitshumi 10,727. Kuthi umnumzana Costin Mugudi owebandla le-CCC wathola amavoti azinkulungwane ezine 4,800. Lesi isihlalo esasivele singesebandla le-ZANU-PF. Isilinganiso samavoti atholwe yibandla le-ZANU-PF sikhwelile kulaleso esawatholayo kukhetho lomnyaka ka-2018. Kodwa ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lisebenzise udlakela ukuthenga amavoti lokwethusela. Kesizwe ingxoxo enziwe nguGibbs Dube we-Studio 7 lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Thina njengeziqu sifuna ukubonga ama-citizen egogwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubana iZANU-PF ifuna ukusebenzisa i-violence lodlame lokuvikela abantu bethu lokuzama ukuthi ayesosabhuku ukubana bencindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukubana siyekhampena kodwa ukuthola almost 5,000 votes. Kese ngicela ukubana-ke isapoteki yaphakama njalo abantu banethemba khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili siphakamise-ke uzulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 nakweminyaka-ke ivoti yona le ithiwa i-vote share iyathengisa ukubana-ke abantu banethemba njalo ele i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi. So siyabonga abantu ngokusisekela, siyabonga abantu ngokuzivotela, sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana-ke kungabi le-free blames kuyinto-ke okanye silungise for indaba yama-reform. Sikhuluma-ke labantu basesadik le-African Union ukubana nxa siya ukhetho luka-2023 ulungise-ke indaba zama-reform ikakhulu indaba yokuthi kube ne-more than 1,000 abantu aba-assistethe ukuvota. Sikhangelele ukubana ngalesi sikhathi ngaba nabantu ukuthi abakwanti ukuzivotela more than 1,400.
Ye, ibandla le-ZANU lithi liyakhalakhala kakhulu, akuladlakela okade lukhona. Liyakhala
nje. Udlakela liyazakala, ama-journalist atshaywa, abantu bethu balinyazwa. Asiyo nto yokukhalakhala, into esegcekeni. Ubani i-ZANU-PF nxa isifake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela. Yikwenza kwabo, siyabazi kusukela 1980. Esikwenzi violence against their opponents. Baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona bethaa abantu hafling lokuz TV kwenza abantu bezani kodwa sina lokho sokuthi mise kubana kwele kuqhubelise
pho manje lizawenzana ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokuthetho olukhulu
siyaphambili sadiplase ngabaphisa ambassadors kubana kulungiswa indaba yokubana ke abantu bethu ke ebikelwe ikakhulu ke emaphandleni
yini la amaphisa ambassadors
ngabantu bethu ke azabe bethethi ukubana ke kube lokuthula njalo ke nokubana ke izami zethu ungasebenzisa i-violence emakhaya.
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalos seziva umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule saqala ngokumbuza ukuthi bathini ngodlakela oluthiwa lwasetshenziswa kukhetho lolu.
Gandhi, nomzana Gandhi, udlakela lolu lokhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphelela ukhetho kube kusenzwa kukhankaswa kudinga amavoti bekungakhulunywa ngodlakela. Kade simpumela yokhetho siphumile abantu sebekhuluma ngodlakela. Hayi, lokho Gandhi ingoma. Yabantu laba eyasuku zonke ingoma yabo yasuku zonke vele ingoma yabo ngiyasuku zonke kumele siyijayele ingoma yabo ukuthi bahlezi bekhala ikakhulu lapho balahlekwele khona bahlezi bekhala bengadobha kodwa lapha na hayi bagijima bathabe sibi babe bahle bebe njana laba abangaphumelelanga khona bayakhala laba bantu ingoma yabo yasuku zonke le.
Manje ngokubona kwakho kuyatshengisa na ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaphuma luyikhonoko esikubone kwenzakala egogo?
Kuyajabulisa kakhulu Gandhi ukuthi ibandla lethu lezana uPF liwinile ukhetho egogwe kuthi kuma by-elections lana adlulayo ibandla lezana uPF lagaina ama seats esikudalele le parliament. Ngokunjalo kuyatshengisa ukuthi phambili lapho esiyakhona lakho kuza kuba kuhle njengakhona oko esekubonayo mhlawumbe kube ngcono futhi kakhulu ngoba ibandla lethu liyibhizi kathesi lilungiselela ukhetho okumangali okuqakatheke kakhulu yikho khona ukuthi kulungiselelwa ukhetho nendlela balulekileyo kakhulu ngokuqhakatheke kakhulu ukuthi ibandla liwine ukhetho lolu ngosisindo sibili esikhulu kakhulu. Kuhle kutshengise laba bantu abangaphandle izitha zethu ukuthi hayi ibandla leli yilo elalwela ukuletha ukuzivusa elizweni lethu leZimbabwe. Ngokunjalo kutshengisa khona okuzalandela okuzayo kumnyaka ozayo.
Ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngalokhu okukhulu lunywe ngiyabanye laba abe CCC besithi lina libe lisebenzisa into ezinjengemali uthenga abantu lokunye kunjani?
Ngiyathaba Gandhi kade sizu iphendulile ukuthi abantu laba be CCC laba omakhala bengachayiwanga la kade anjengathi sibe khuluma ukuthi abantu ade bethengwa kuthengwa amavoti kwenzwani lapha sokuyangisa lokho kunye ngoba sokutshengisa ukuthi abantu laba ngabantu abangafuna ukuvuma ukuthi bayehlulekile abantu abangavuma ukuvuma ukuthi abatholanga lolu. Ngokunjalo nxa sibekade baqale bethi akulodlame kade sibephinde njalo bethi bona abantu bebethengwa i-vote buying and le bakhuluma ngayo hayi abantu laba ngathi ngawusuhlanganisa okubili idobi lochago lani konke lokwane akusadleki okuyinto kwakho akusadleki hayi la unje ambona ukuthi uyakwanisa ukuthi ukudle khona okuyinto abakukhiphayo sokutshengisa nje ukuthi vele ngabantu abaphonga ukukhuluma nje ngokuthi bazama ukuthi batshelele abantu eceleni baliduhisa abantu babatshele ukuthi kukhona okungcono ngabo akulalutho vele ingoma yabo yasuku zonke abayigidayo bengasela baqhakezele.
Hello ke ngumnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla leZANU PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje abesigaba sebulilima lapho okuze kwenziwa ukhetho lwama-by-elections ngempelasonto bathi ibandla leZANU PF libathwalise amagabha avuzayo phambilini kwalolu khetho. Ngesizwe amazwi esinye isakhamuzi sebulilima.
ekuseni ngithe umanzi ebhavini sageza ngezwa abantwana bethu kula bantu bemzini magogo abalidingayo ngathi orahle batshe ukuthi ngisageza ngiyabuya khathesi ngageza ngaze ngaqeda ekuphumeni kwami kugeza ngathola kulabantu abangu-6 phakathi kwekhaya 1 ngubabunyathi uthi ungu-chairman wezanu ewadi ku-ward 16 elo sebhu wethu owe-village 23 uyinani ncube kulo baba usebhu kwe-village 25 uthi urichman moyo uthi ungu-chairperson kuprovinsi yezanu p f belabomama abangukulo mama oyi-1 okhulileyo lo ntombazana we-youth lo mfana we-youth ekufikeni kwabo ekhaya sebefikile ekhaya ngabe ngakhulumisana labo kwathi ubaba unyathi wathi khona khona ngabantu bezanu p f laba ahamba nabo balandeni mina bazoxoxisana nami wayesenikezwa omunye umama yena lo wade behamba laye umama sibilo sekhulile umama lwana wathi bathunywe unguhulumende ukuthi bebuye ekhaya lami ekufikeni kwabo ekhaya lami bathi khona khona njengoba mina ngikhanya ngingumuntu we-CCC so akumelanga ngihlale kulwana umuzi endlezi kiwo ngenxa yokuthi laphana kwahlaliswa abantu bezanu so mina kumele ngiphume laphana ngibone ukuthi ngiza kuyahlala ngaphi okungela zanu khona lapho engizazilawula khona ngenze engikufunayo njengalokhu ngingumabhalani kasebhuku we-village 23 bathi bafuna amabhuku ngathatha amabhuku ngabaqhubeza amabhuku embhalala kwama-minutes ngingumabhalani kasebhuku so amabhuku mbanikezile so ngabatshela ukuthi hayi anything ezayenzakala lapho ekhaya babanyathi inzabuza wena ngoba ngihlala ngingedwa ngimfelo okazani laba bekhaya hlezi abazukulu bancane so anything impilo yami sisengozini loba ngihlezi phakathi kwekhaya ngisaba from today angikwazi ukuthi ngizathutha ngiyehlala ngenxa yokuthi bangilande bengu-6 so kundanda kwabo mna kangikwazi ngoba thetha ibizo lami ngabanika ibizo lami bathi ngibone ukuthi ngimanga yikho khona lokhu angazi ngicela uncedo ukuthi lingangincedisa yini ukuthi into enje ngiyiphathe ngithini njalo futhi into engiyesaba kakhulu yikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacatshayo empandeni wayengwelunga leleli ele-MDC Alliance kusase i-MDC Alliance wacatsha babuya abantu bezani bazomthatha ekhaya befika bexoxisana laye bethi phuma usiphelekezele uyaphenduka lapha waphuma kwahle kwaba yikuhamba kuze kuye lalamuhla so lami sendihlezi ngisevalweni ngoba bengalilanda bezonithatha ngendlela abangenele ngakhona ngubaba urichman we-25 ungusebhuku khona ngale lo nyathi we-village 23 umofati nyathi ohlala e-village 23 yibo bona labo abantu abalenkinga abayazi ngempilo yami laphana ekhaya ukuthi ngihlala njani kuhamba so laba abanye kabakwazi ngempilo yami kodwa laba abayi-2 bayazi ngingacasha anytime
leso ke isakhamuzi sebulilima ebesixoxa le-studio 7 ecingweni sikhona le ebulilima lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni se-Matabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe umumo osesigabeni sakhe phambilini kokhetho lweviki yonale impelasonto
Babo Gandhi sesimanga ngikhuluma nje ngesebulilima West kuward 14 lapha esama by-election sibona imihlolo ibandla lokwehluleka izano PF libele lomhlangano Friday eklinika Avelina Minister of Education ufike eklinika leklinika yeMalaswazi eyiyo engakavulwa kodwa eseyakhiwa ufika lapha ubiza ikomiti yeklinika uyabathethisa ethi yibo ababulala ukhansili wabo webandla lokwehluleka abazange bephendule bathethiswa kuthiwa bangabathakathi nxa ngihlangana labo ekomiti leithi kimi okusimangazayo ukuthi la bantu bayakhampena kodwa bayasithethisa bedithi esihlulela ukhansili ngoba besibone siyathenje umhlangano we-CCC ngikhuluma izolo ngesaturday bebe nomhlangano eSwazi Secondary School eMalaswazi Secondary School lapha abahlaba inkomo bathe ngokuhlaba inkomo basebeqala ukunikeza abantu inyama bekulama truck avela kwezindawo ebulilima e-1 tshela ama-youth okusimangazayo ukuthi abantwana besikolo laba kade bekhona kade beholiswa amakhompyutha banikwa amakhompyutha kuthiwa khona ngabantwana besikolo okusimangazayo ukuthi kambe banganika abantu amakompyutha abantwana besikolo izikolo zivaliwe beze banikeza ngoba befuna ukuvotelwa esithi i-vote buying abantu bemalaswazi kuwat 14 bayakhala ngoba i-candidate experienced uDube onguye ofakweyo ngumfana ongelamuzi ngumfana ongelamfazi ngumfana ongelankuku ngumfana ongela ivilumangoya umfana lo ukhona emalaswazi amazwe umfana ofike ezenzi galufi likayise yena ukuzalo ohlala eChehanga kale Chehanga nje umuntu uthi ngemva komsebenzi lo ngemva election izabuye eChehanga so abantu bayakhala ukuthi awukambe sizamvotela njengokhansili wethu ngaso zenzi development uyabuyela kiwo so okusimangazayo ikhona lokhu indaba yevote buying sithe abantwini likulungile dlanini inyama sithatha amakhompyutha nalawa ngoba injalo izalo yevote buying but ibandla lokwehluleka sebeqalisa ukuhamba bechechisa abantu Avelina wacotha amateacher bekhuluma ngelungelo labo lokuthi imali abazitholayo zifanze.
Alo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla leCCC esigabeni seMathebeleland South. Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele News Hawk lilodaba lokuthi kulesizalwane seZimbabwe esithunjiweyo ngabahlamuki beBoko Haram kwele Nigeria. Umnumzana Charles Choko ngumlimi esigabeni seKaduna nguye othunjiweyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi unobhala webandla leZanu PF umnumzana uBethe Mpofu ukwele Botswana emhlanganweni walelo bandla ele Botswana Democratic Party elilo elibusayo lequla lebandla leZanu PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenulina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani ninjani bantu besitudio 7 anikhuluma noPrince la uPrince wase manje namanje usejobisi esto wethu ya ezalo cheese endaweni yasithi ngicela ukuphenda la bantu abalokhu bebhizi bethu yeyamerapi umqondisi yewhats alikelekele umqondisi umqondisi usebenzela abantu bakubo asebenzela abantu bakubo abanabakhe labobabo bakhe ungafuni emarapi akathule bafethu akathule thina sintale sintale njalo emarapi yamosha imoshi nyakithi uthi nizosapotana nento engingayazi ukukhuluma language bani ukhuluma uthini lowo muntu kade sahlukunyezwe labo bantu labo bafethu ike sisixolele like sixolele ungafuni emarapi angakathule sisixolele bafethu emarapi siyithanda siyamthanda futhi umqondisi lasting nokuthi kwazi ukuthi uzalwaphi awu sorry
salibonani 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 kustudio 7 lingabe lenjani ndacela bakithi like libale lati awethu ama-audio u-Ezra Chisa Sibanda balalini phela awethu ama-audio lingabe linjani balaleli bonke bestudio 7 besicela abantu benkosi sihambelini siyevota sonke sibe ngaphansi kukachamisa lati sinje singaphandle kwamazwe sibuyile sazorejista sirejistila sihambeni kuchamisa siyemvotela sike sichiye le imamba le imamba emnyama le sike sichiye ababandezeli sibachiye sike silandele lo mutsha phela onguyozasikhulula onguyowathunywa yinkosi umfana omncane zwanini khathesi sebekhuluma ngegugrawundi uthi tayila akulandaba lokho akezwa buhlungu umuntu ngabanye abantu abafayo alibana layo unkulunkulu uyamthatha emtshengiseli ukuthi yena kahlakaniphanga ngenkulumo yakhe ekhuluma phezu kobuhlungu bamandebela ukuthi bazanjani ubuhlungu ngiyabonga
yeye linjani kustudio 7 bakaleli labasakazi bonke ye sayibona indaba yegogo kawuyoni ngale ye bagida bakhwelisa sibili abakhona ngale abalombono ukuthi bawinile kodwa hayi balugidele udubo balugidele bazalukholisa udubo bazalukholisa udubo phezukuthi abanye abantu babonde bechaya bebulawa ngoba ukuchaywa uyachaywa namuhla uyokufa ngomnyaka ozayo khona vele sibili abantu abasemnyameni ngababoni basemnyameni alibane ngabantu bayabona ukuthi basemnyameni ngabakubona ukwenzakala egoli ngabantu ababo labantu abalokhu belinde ukuthi abantwana basegoli phezu kodubo lolo lungaka akulusizi bantu bakithi nxa lisafuna ukuvotela ingqubekela phambili yalokhu esikubona ngalolu alibane nxa ingqondo zethu ziyaguquka kakhulu bantu abatsha ilokhu liphethe amafoni lingafuni ukuyavota lisithi uvotelwane lizakufica zokuphekiwe phambili kunzima
kuphekwa yilaba abadala bangasela mbono asebediniwe abalokhu bevotela into engahambiyo. Hayi, siyadanisa lokho, siyadanisa lokho. Kungelani umfana kokodlalo lo wekhuluma. Ngiyabonga.
Linjani basakazi baka Studio 7? Mazibhavu amahle athanda ukuthula azondi violence.
Linjani Studio 7? Awudlakela lolu ufuna ukufunga segogwe lolu lunzima ngoba hey siyabona iCC vele yena iyakhokhela ibandla lezanu PF selisesaba ngeCC le. Angifani lo chamisile power ngoba abantu bezanu PF bonke athi sandihlangana labo abanye ngikhulumisana labo bathi awufuchamisa lo ufuna ukuthathela umbuso lo singambhayizela lizwe liyahamba la. So ngcono senze udlwangudlwangu kwezothi lizwe lingaphunyuki. But ngasikhanele thina sifunani lizwe leli kathi siliyaphunyuka ngenkani ngoba hayi mfana lo chamisa abantu abaningi vele bakhuma ngaye emadorobheni emakhaya besiqhuma esihamba khona vele bathi CC yiyo abayivotelayo kathi sokwezani sokuphelile kibo basakufuni seberoje kakhulu.
Salibonani, salibonani, salibonani uStudio 7 linjani? Hayi thina siyaphila, siyaphila linjani khona ngapho. Abasakazi abahle abahlethile indaba ezimnandi, abasakazi abahle okhulumayo uThusana Sebutswana.
Ningabe ninjani Studio 7 basakazi nabalandeli bomsakazi? Sikhulume ngendaba ka-MEC weLimpompo othi abantu beZimbabwe kwamele bayelashwa kuwo. Ukhuluma iqiniso lo mama, and iqiniso kwakumele likhulunywe even ngupresident kumbe kusaphila uMgabe uZuma ilinaye ubaba uRamaphosa. Bayisapote kakhulu iZimbabwe, bayisapote kakhulu iZANU-PF. iZANU-PF ibulala ilizwe ingahlonipha amalungelo abantu. Into ebuhlungu ukuthi lento ikhulunywa ngomuntu ongumama ikhuluma komunye umuntu ongumama odinga usizo, kodwa ke abantu bangomama baziwa njengabantu abanothando, abantu abanesineke, abantu abanozwelo. But le la magama akhiphe lapho kumele ngabe akhitshwa ila ma president esengikhulume ngawo before, baba strict kakhulu kuzani PF. Ngabe izinto azifani nalokho okuyikho khona namhlanje. Enye into engifuna ukukhulumana ngayo ile ndoda ethi yona lo si udelele i-government. Labana abantu akusibo bantu bokuhlonitshwa labana mfowethu. Ungathi uyakhumbula babulala amaNdebele mabaqeda baxolisana bona bodwa eHarare. Manje abantu bagcwele indawo yonke umhlaba wonke ngenxa yokuthi abahloniphi amalungelo omuntu abantu. And even igazi lakhe ubaba lo washona e-Deep Sluthu Elvis Nyathi lisezandleni zabo abantu abezamPF. So singakubalisa nje kube kuningi, but okusalayo ukuthi nje abahloniphi ilungelo lobuntu and abayazi ukuthi lento sebeyenze for more than 40 years, and thina ezabantu bezimbabwe ayisiphathe kahle. Ngiyabonga ngalokho.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Yazi nyanyile ngikhona la kulo baba bathiwa ngoCharumbira lo weZANU-PF uthi yena ngegokhwe ye-MDC yabe-CCC yibo abayenza umsindo. Sicela ungazosinyanyisa wena baba, ungazosijwayela kabi. Libuya lizoyenza umsindo libonani salivotela, yase livotela kaze lisitshaye njani phambili ngoChamisa, phambili nge-CCC yazoyanyanyisa umuntu oqamba amanga egcekeni egcekeni tomdala ongangawo. Sinyanyile thina.
Alawo ke bekungamazwi enu. Lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Abahlali bebhinga bathi bamukela ngenjabulo inyathelo likahulumende elokuphutshisa inhlelo zokwengezelela amagagasi kulindawo ukwenzela ukuthi benelise kulalela eminye imisakazo njengoba iStudio 7 kuyiyo yodwa ebamba kuzo zonke indawo. Ngolwesihlanu lwedluleyo umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa obekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Kindness Barata unikeze isigaba sebhinga imitshina yokuvuselela amagagasi kulindawo ama-digital set boxes. Uphinde waphawula ngokusemthethweni umsakazo weTasumbuka owathola imvumo yelayisensi yokusakaza kulindawo. Waphawula njalo ngokusemthethweni ukuzwa okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana kulakwashe Mavula Munsaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBhinga, yena othi iningi belisenelisa ukulalela iStudio 7 hathi iZBC, ngakho sebezazikhethela ukuthi balalele iEP imsakazo.
igama ngumzana kudakwase Musaka onguye ongushado member of parliament oweza no PSA Binganoni. Lawa ama set box abanye bengafuna ukuwathatha bethi ngama-decoder akwanise ukuthi umuntu ebone i-ZTV yakhe kakuhle kungela izini lamashawazi ayancedisa sibili indawo ebhinga ngesingisi bathi it's a welcome gesture ngoba nje isikhathi sonke bekuhlupha ukubamba i-transmission television le-radio ebhinga yazama i-transmedia yona ebona ukukhankaswa phansi kwe-ministry ye-information and broadcasting services ukufaka ama-airwaves awe-radio kodwa hatshi awe-TV kube sehlula into sibile emangalisayo into sibile kade siyikhangelele abantu bebhinga sikhangelele ukubana abantu labo sebezabona i-ZBC abantu sebezalalela ama-ZBC broadcasting radio stations isikhathi sonke lesi abantu bebelalela i-Studio 7 ikakhulu ngoba yiyo yodwa kade ibamba endaweni zonke ezebhinga kwezinye indawo yebo ngokubamba i-FM kodwa ibihlupha sibile okumangalisayo so kathesi abantu bedinga balaleka kakhulu i-Studio 7 lokho kwenzakaleyo sokuzazi ukuthi labo bebe lokhetho ukubana bafuna ukulalela i-radio ne-TV station
kwenziwa kuhle lokhu yini kumbe sokukhankaselwa ukhetho
le yiprogramu enhle okumangalisayo singeke sithi iyenzelwe ama-election ngoba yiprogramu ebamba abantu abatshiyeneyo ebhinga abantu be-3C abezanu PF ayikhethi yiprogramu yokunceda abantu bebhinga njalo ayiqalanga namhlanje ibesilesikhathi uhulumende eyiqalisile wanika abanye ukuthi bezame ukubona ukuthi asebenza yini ama-setbox abo okwakhathesi yikho nje uminista wethu uminister we-information and publicity umamuseni samonzi kamsanga eseyilontshile ukuthi hhayi iministry sizafaka ebe maningi ama-setbox sebezamile babona ukuthi hhayi ayasebenza so lokhu ngike sithi ngokwenzela ukhetho hhayi ama-programs kahulumente ayenza sikhathi sonke abe evele ekhona bebelontsha njalo i-radio station ethiwa iTwasumbuka FM.
Lo-ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Musaka isiphathamandla sebandla lezanu PF ebhinga obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le ebhinga.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi isikhathi yiso eselomona isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho legogwe lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ibandla lezanu PF lithi ibandla le-Citizens Coalition for Change selihlala lingelikhala lingatshaywanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingazilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.